Siyabonga Gibbs Dube selamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhlaka 20 Nhlolanja 2016 selethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali tshona njani izolukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ekuqhubekeni kokudonselana amandla kubandla lezano PF sokuxotshwe inye njalo inkokheli yesigaba seMidlands.
Kokade kusenziwa yilabo okuthiwa igipoti yikuthi besokoza labo abanakanela ukuthi baseqebeni elisekela ongumsekeli sikaPresident uMnangagwa.
Lanxa ibandla lePeople First selethulwe kusemthethweni, lokhu lingakacandi umhlahlandlela walo.
Isimboli isikhona, isimboliza ke iyavulwa ibekwe sobala kulonji.
Umanisipala wakoBulawayo uyanconywa ngemva kokuphawula imota zokuthutha izibi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ekuqhubekeni kokudonselana amandla kubandla lezano PF sokuxotshwe inkokheli yesigaba seMidlands. Abazi ngokwenzakalayo bathi abaxotshiweyo laba ngokhetho lwe-vote of no confidence ngabakuxuku lezano PF elithiwa Team Lacoste elisekela umnumzana Emmerson Mnangagwa. Abaxotshiweyo ngokhetho lohlobo lolu bagoqela umphathintambo wezemidlalo lamasiko umnumzana Makhosini Hlongwane, unobhala umnumzana Thapiwa Nashe Matangaitse labanye abafika isikhombisa. Izolo uMongameli Mgabe uchothoze abakumaxuku amabili athi wona ele Lacoste lelithiwa G40 okuthiwa babangisana isikhundla sakhe nxa echiya isihlalo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Nhlanhla Dube.
Uzananzelela ukuthi kokade kusenziwa yilabo okuthiwa G40 yikuthi besokoza labo abanakanela ukuthi baseqebeni elisekela ongumsekeli sikaPresident uMnangagwa. Ama-veteran siwazi wona, ungananzelela ukhangele muva, ama-veteran ngaphandle kwengatha zezanu-PF njengebandla ezithi abatsha i-youth oma-men fleet, izanu-PF ligxile kakhulu kuma-veteran. Ama-veteran ungananzelela ukuthi ngembali yezanu-PF avele ngesikhathi izanu-PF isentini yayisebenzisa amadlana njengebutho njalo njenge-commissariat ababekhampeyinela kumbe ababekhankasela izanu-PF endabeni zokhetho olwaluzalandela. Yikho okwenze ukuthi lakhathesi ama-veterans abe ephakathi laphakathi kokuncintisana kwezombusazwe ikakhulu ebandleni lezanu-PF.
Esike samuzwa yena uMongameli Mgabe uqobo esithi sebekhona abekuzomvikela asebethatha amacele. Ngokubona kwakho singabona na kuqhamuka udlakela?
Okokuqala wethi ukuthi kuyinto ethusayo kwabaningi eZimbabwe, kuyisifiso njalo esokuthi ukuthintana kwezombusazwe kungasibangeli udlakela, kungasibangeli impi eZimbabwe. Sibone ngani loba nje kathesi sithwele nzima ukuthi akula kudla, yebona kulendlala, yebona kulento eziningi, akula msebenzi, kulento ezinjalo, kungalungiswe kalula njalo masina. Uma singalungisa ezombusazwe singathathanga izikhali, singathwalelana ngemikhonto, ngokokuqala lokho. Okwesibili, ngoba ezanu-PF ivele yenza yona ezombusazwe zayo, ezepolitics, ihlanganisa abaphethe intonga ezombuso, abathi ngesilungu ngama-institutions of coercive force, laba abayenelisa ukuthi baqalise udlakela kumbe balumise abafanana nebutho, abafanana namapholisa, abafanana nehofisi kamongameli abakhangela beqatshile.
Lo ke ngumnumzana Nhlanhla Dube ingcwethi ecubungula ezombusazwe bekhuluma icingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Lanxa ibandla le People First selethulwe okusemthethweni lokhu lingakacandi umhlahlandlela walo. Ukuze sizwe okuningi ngaleli bandla elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru, sixoxe lesiphathamandla salo umnumzana Max Mkandla.
Kodwa ke kathesa kusibambile uthi ukuthi khona sibe lamarali, sibe lemihlangano. Okwethu ukutshela wona amapholisa kuphela la ukuthi khona bebe khona la ngomthetho wethu elizwe uhlukene lemithetho yamanye amazwe.
Lona ibandla lizasebenzisa uphawu bani esingathi isimboli ngesilungu?
Isimboli isikhona. Isimboli izake iyavulwa ibekwe sobala. Kulontshi ekulontsheni lapha yena umngameli wethu nguyeza ivike iveze ebantwini ethi thina uphawu lwethu esaziwa ngalo yilolu sesikwazi yebo kambe kodwa ke kusadinga ukuthi yena ungqungquthele onguye okhokhelayo ebe nguye yena okubika sobala esizweni kumbe emhlabeni wonke jikelele bebekwazi ukuthi khona isimboli lesi esinje lolu yiluphawu olwebandla leli elikhokhelelwa ngumama indlovukazi uMjuru.
Nxa sikhangela eselikwenzile njengebandla esingathi thina ngama structures kuyini okusilelayo akhona yini ama membership cards?
Ama membership cards asekhona kodwa ke akaqhutshelwa ezandleni zabantu ngoba kusesatshelwa lokho phela ukuthi kasikalontshi kathi sizaphongwanika abantu njani singakalontshi sisanda kathesa ukuvela ukuthi siye register ngokomthethweni sesivela khona ngale ekulontsheni khona laphana kumbe nxa yokusela iviki ezimbili kumbe insuku elulodwa ama-provincial coordinators wonke ayi-10 bakwanisa ukuphiwa i-membership card beyayichaya kuma-structures akhona ku-ground ukwenzela ukuthi abantu labo bezigqaje ngakho beziqhenye ngakho besiya khona ngale ukuyalontsha kumbe mzwane welontshi leyo sizakhangela ukuthi khona okungcono yikuphi ngoba asikalontshi phela. Soka sifuna ukuthi sihambe okungekho emthethweni. Izihlakaniphi zizakhangela isimboli yethu isisekhadini begijime beyayirejista. Banenga abasilwisayo. Ngakho ke lokhana sisakubambile nki ezandleni sikufumbethe ukuthi kungaphunyuki. Kube ingcino singabambi into eziphunyukayo ngoba kathesa amakhompyutha lawa imechanism yakhona too much technology ekhona emhlabeni. Omunye angavuka seyintshontshile sesithi le yisimboli yami. Kutholakala ukuthi amahofisi akhona lawa kaseyiyo emfihlo ezeze egcekeni kwenzela ukuthi ilunga lelunga libekwazi ukuthi liyangaphi nxa lisiya edorobheni kumbe kungaphi. Lapho kule ofisi khona ilunga lelunga liyabe likwazi ukuthi liyangaphi.
Lo ke ngumnumzana Max Mkandla isiphathamandla sebandla le People First elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru ubekhuluma le Studio 7 ekwabulawayo. Sekulabanye abalwela ilingolo labesifazane abathi amalobolo sekumele esulwe ngoba efaka abesifazane esimeni esingalunganga. Upraxedis Jeremiah Studio 7 uxoxe lonkosikazi samukelisiwe Ndlovu Tongona ukuze sizwe imbono yakhe.
Lisiko vele esilithole likhona and lathi sizolishiya likhona kodwa okwamanje abanye bangaba like against ukuthi abasahambelani ngendaba zamalobolo ngoba sokungathi ukulobola okwamanje ungathi abantu bayathengisa abantu ngoba ungakhangela imali ezibizwayo for umuntu ukuthi alotshole zikhanya ziningi kakhulu. Uthola ukuthi abanye bathi ukangaziwe abanye babiza kubo ma $3,000 abanye uthola umuntu athi ufuna $4,000 so kufana ngathi uyathengisa umntwana yethi abanye babiza kubo ma $300 ukangaziwe. So yikho abanye bethi ilobolo ayibe out kodwa mina ngibona ngathi ukuthi ibe out totally siyaba sesingasahambelani nesiko esilithole likhona. Abantu nxa bebiza amalobolo ababize kube yinto e-reasonable engayeneliswa ngumuntu ukuthi noma siyendile abantu ngeke bakuthuke ngokuthi abazali bakho baye bacharge ilobo lengakanani.
Abanye njalo ngabathi akuncedi ukubiza amalobolo ngoba abanye abesifazana yibo abakhipha amalobolo besipha omngabo ukuthi bahambe baye balobola. Wena ukubona njani lokho?
Okokuthi umuntu wesifazana nguye okhipha imali ukuthi aphe umyeni wakhe ukuthi ayemlobola. Lokhu sokusiya ngabo bobabili ngokuvumelana kwabo endlini. Kodwa nje njengami angiboni ukuthi nginganikeza umuntu wesilisa imali ukuthi ahambe ayemlobola. Ende ngingazi khonapho ukuthi yena uzomnikeza imali ukuthi ayelobola ukuthi yena uyabe engasebenzi na or uyaba engelasisifiso sokuthi ayelobola. Ngibona ingathi kungaba ngcono ukuthi ulinde until inhliziyo yakhe maybe ivuleka or yena athole imali ahambe ayekulobola than ukuthi libolekane imali ukuthi ahambe uyengilobola. Ngoba kusasa uzoba futhi ekuthuke emtshela ukuthi hhayi angizange ngilobole futhi ngowazilobolayo. So kugcina kuyinto ezogcina ukustressa futhi wena wakhona okukhipha imali ukuthi uye lotshola.
Lo ke ngunkosikazi samukelisiwe Ndlovu Tongona ubexoxa le studio 7 ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa. Umanisipala wedolobho lakobulawayo senconywe inhlanganiso lezakhamizi zakobulawayo ngokuphawula imota zokubutha izibi lezokuthwala amanzi ezilithumi lasikhombisa. Umeya waleli dolobho umnumzana Martin Moyo uthi lezi mota ziza ngesikhathi kulokusilela kwemota zokusebenzisa. Kwesinye isikhathi umanisipala ubesehluleka ukubutha izibi ngenxa yokusilela kwemota. Izakhamizi zincome kakhulu umanisipala ngaleli nyathelo. Sixoxelo nobhala jikelele wenhlanganiso yeProgressive Bulawayo Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Weli ngiyakukholwa ukuthi umeya akasebenzi yedwa. Umeya usebenza lecouncil, ngayini council usebenza lethimu yamacouncil, njalo usebenza lethimu yakhe yemanagement. Ngokunjalo thina sithi ngazoshayela ihlombe bonke abasebenzile kodwa ke bese sikhayela futhi esebenzile zonke abayeshayela.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi unobhala jikelele wenhlanganiso yeProgressive Bulawayo Residents Association ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le kwaBulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930 12080 la ku 15775 kHz. Lilako njalo ukusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje sengilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwethu lwendaba zabesifazane.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lonkosikazi Faby Dube ohlala eBinga ukuze asichasisele ukuthi kwenzakalani esigabeni sakhe. Siyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga lami ngiyathaba ukuba lami kuthela. Mina ngisebhinga esiyayabhuwa phansi kwesiyabhuwa kodwa ngisesimampambi ward 3. Ngumama othethe oteze emzini wakhe. Omama thina ngapha kele nzima ngoba izulu alikho lenyanga. So vela kusayenziwa lutho ukudla abantu bathele nzima lo bantwana besikola basayo ezikolo.
Kuke kwana izulu kunsukwana ezedluleyo.
Izulu lana sibile nale liyanelana kwezinye indawo but inkinga lapha yikuthi abantu baqala bahlanyela ngabo-October kwamila kwakhula banaso kusisa abantu babuya bahlala futhi emakhaya. Itheso lisimele sibili badinga futhi inhlanyelo babuyela bayahlanyela okwakatesi azikakhulu okokuthi i-20 or 15 centimeter azikafiki njalo sokuqalisile ukutsha. Uhulumende wethu uyasinceda ngelokuzulu ngomumvu wokunika ama-social welfare i-beneficiaries but kusuka kuthathe abantu abasesengabancane abangamelanga babhenefithe ngenxa yokuthi ababhalayo babhala izihlobo zabo labangane babo So omama abaningi abalukele abanye bathi labo ama orphans. So bathwele nzima ukudinga ukudla. Abantwana abaningi abasaye ezikolo ngenxa yendlala. Omama abaningi bangagula ngapha lapho esikhona iklinika yiyo. Siyesabela ukuthi kuyabhala kwimikhuhlane enzima. Imikhuhlane yesifuthe efana labo-typhoid labo-cholera. Ngoba abantu abalaziforami. Njengalapho ngikhona kuvillage yesaminga. Kuneziforami ezimbili zonke azisasebenzi. Sokwakathesi abantu bamapha emfuleni kade babilisa amanzi.
Yiwuphi lawo mfula abantu abakha kuwo amanzi kathesi? Bahamba umango omude yini?
Ye, abantu bahamba umango omude. Ngoba bakha umfula osuke siyabhiwa othiwa nginabusinga. Baphinde bathi kukaningo. Kukaningo yivillage but ibizeleli ngelo mfula. Kulawakho ngisuka khatshana khona. Izulu lalingani sibona ngomfula ibiyigelezile. Ngazisuke ezintabeni. Aba omama abaningi sigqa khona ngabo asilasiforami kaphezu ethi sisa kutsho even izikole zethu bakha khona kusile-primary le-secondary kwakho emfuleni kuvamapha amanzi angcolileyo sesabela imikhuhlane yonaleyo.
Nxa lisithi lapha lokudla kuyakhethwana lithola ngaphi uncedo lokuthi kulungisiswe lolu daba?
Ukhonani ukansela yetiyasinedi yakahambe sibile ema-ofisi njengobubona ngapha tinedinga amakansela yethu ngawe-mc t asila makansela ezanu p f nxa ungelaiyisingela amakansela ezanu p f ungumosha ube nzima ukuthi abantu bathwale ukudla ngoba ukudla lokuyana bangakuthola kuyabuya kungenele iziphatha amandla zezanu p f abathele isikhundla khona ngale bazize babhale thina ngapha abaningi abantu bathwele but siyasizuza ukudla esizuza ku-under world food program bayasinika ukudla ukudla kwakhona uzuza 6 kg ikhanda lomuntu seziyi-kg engase-10 kg umuntu uyadla afike ngaphi ngayo but uthole ukuthi abantu bona bani abazuza ukudla kwe-social welfare baziza futhi ngaku-w f p so yathole ukuthi zithele nzima ngapha ngoba nxa ungelasihlobo esikudalayo ungasosihlobo sikasobhuku ukuthi kuzuza ukudla kwakhona kunzima fikile
kule nhlelo eliziqhubayo njengabomama lokho ezisesekhona yini.
Ya, inhlelo lokhu zisesekhona ngoba silama-levels. Inhlelo leziyana ezama-self health group siyathikelana okuzimadlanyana but kathesi inkinga yokuthi imali ayisabone but inhlelo zikhona fika kuma-self health sesenza ama-plaster level association ukuthi siyakhetha ama-group abe lama-representatives amabili kube lama-group afana ihlanganise na-25 community needs ama-representatives lana sesebenza labosobhuku lezinduna ukuthi si-achieve izinto ezinjengama-child abuse ngoba zivamile nama-early marriage ngapha le-domestic violence against women. So izinhlelo ezingabi ziyasinceda ngokufundisana njengabomama.
Lingabachiyela liphi ilizwi abanye benu khona ngapho ngolimi lwabo lwesitonga?
Ndakumbira nemamama mumuli mubinga sidyatane tiberekela ntomu lwane malwazi amuja ari tivone tiizezi yakuriverekela sitokanakazi kuindira mukuri gasi yakati dindauka yane mari yesu tore vana kuchikolo nkambo ibumi vyachikolo mbuvumi vejonga kudiziya vana vangu ndiradiziya va Rosemary Matadei dizizi yepatience kusouth africa dizizi yetenda imikuru ikuchinego secondary dizizi yeprecious lastborn iri kupinga kwagovera endali mbaloko avonke benzimakandizi.
Hayi kuhle ke leyo balaleli bekuyingxoxo lonkosikazi Febi Dube ohlala eBinga esinampande. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Hayi sibongile kakhulu belelanga elihle okwakathesi ke sikhangele ebezikhokhela. Ekuqhubekeni kokudonselana amandla kubandla lezanu PF sokuxotshwe inkokheli yesigaba seMidlands. Lanxa ibandla le-People First selethulwe kusemthethweni lokhu lingakacandi umhlahlandlela walo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje livalelisayo. Igama nguChris Gande, lilale.
You have have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.